abalwa impi yenkululeko abesifazane baveze ukujabula lapho behlangana lonkosikazi uWilliam Nangagwa ethi lokhu kuveza ukuthi uhlezi ebacabanga. Inkosikazi Mnangagwa ukhuthaze amaqhawekazi lawa ukuthi babumbe amaqembu emisebenzi yezandla bengameleli ukuqhatshwa.
Imisebenzi asila elizweni ngalesi sikhathi, kodwa sesisenza ukuthi sibone ukuthi singaziphilisa njani. Imisebenzi eminingi sesisenza ukuthi sibone ukuthi esingakubamba siyiqembu ukuthi siphile yikuphi esingakwenza sincedisane. Ngakho lokho mina ngifuna ukubona omama bengena ngamahlekanahlekana emisebenzini yezandla lifundisana lodwa likhokhelwa yilabo abalolwayo.
Unkosikazi Sizalobuhle Dube, omunye wabalwa impi yenkululeko, uthi abalalutho olungolwabo njalo abahlonishwa endaweni eziningi.
Kede silezikhalazo zokuthi asilazindlu, asilalendi, emabhenki kasitholi imali, masisiyadinga imali, lalapho kuqhatshwa khona asihlonitshwa, kabafuni ukusiqhatsha. Amaoveti akula lapha nje vele abasenza njengabantu, indawo zonke nje basithathela phansi. Lokuthi khona imali esiyiholayo incane ayikwanisi ukuthenga, uyangavele besifakele imali encane following day, babekhuphule zonke izinto ezitolo, babekhweza amaprice, so kuyangasela nto esingakwanisi ukuyithenga ngaleyo mali.
Unkosikazi Sihle Zondo umfelokazi uthi bafisa ukuthola uncedo lwemali yokusungula imisebenzi yezandla.
Izikhalazo zethu ngezokuthi sincediswe kumaprojekti esiyabe siwayenza, yikho ebesikufuna, ngoba kathesi ukuthi ubhadalele abantwana esikolo uyabe ustruggle eze uyido, nakodwa imali yangikhona iyabe ingakwani kuya kuthi irenti ngiyaloja indoda yanjiya ngingela indlu ethi thina. Izikolo ethawuni ziyadura, ekhaya ungaze ukubona usufuna ukuyalima akulazulu. So into ebesikhala ngayo kakhulu yiwo amaprojekti wona la, njengokwenza amaphutha, amanye kuyabe kuyikhona oko kokufuya imbuzi, lokuthi asincedise ngemali, i-capital kakhulu.
Unkosikazi Nomathemba Chabalala uthi lokhe belinde ukuthi amaphepha abo akhangelwe ukuze babonakale ukuthi babesempini ngempela bathole labo inhlawulo.
Sicela ke kumama ukuthi singabantwa bakhe, silokhe sasuka ekusebenzeni, asikavedwa. Besicela ukuthi ngani umama angasikhuthazela ubaba, basidingele abantu abasivetayo lathi ukuze lathi sigcwaliseke, ngoba okwakhathesi singakavedwa kunzima.
Unkosikazi Mnangagwa uhle wathatha leli thuba lokukhuthaza amaqhawekazi la ukuthi aphatheke kuhlelo lokutshengisela ukusola izijeziso zenotho ezetheswa ilizwe oluzaqhutshwa mhla ka-25 yonale inyanga, esithi yizo eziphazamisa intuthuko eZimbabwe. Imele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.